Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili ekuseni ziku 25 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, owake waba ngumphathintambo wezabelo umnumzana Xavier Kasukuwere, yena obotshwe izolo ukhangelelwe kumiswa emthethwandaba namuhla besetheswa amacala enkohlakalo. Abathutshisi bathi umnumzana Kasukuwere wasebenza isisa iofisi yakhe ngendlela engekho emthethweni. Intatheli izindaba umnumzana Senzele Ndebele uthi ulokhu ethola imbiko imethusela phambilini kokwethulwa komfanekiso kumabona kude idocumentary emayelana lombhoqazo weGugurawund.
Ngala 29 sizalonda ke iGugurawund documentary le, sizama ukukhangela ukuthi kati vele kuzekube leGugurawund khona kwakuhambe njani, kuyini omnangagwa kubomgabe kanti njalo futhi abakwenza bengaxolisi sekule minyaka eyi-36 babulala abantu kuyini.
Sixoxa nomculi uJayce Marabini ngedlalade lakhe elitsha umuntu jambela.
Litshe leli namhlanje ngiphuma layo nje ngihambile ngalibona emadojeni, kuyukuthi sibethayo ukuthi senze ividiyo ezaphuma emalangeni lapho esiveza khona leli litshe ngengoma lethu umuntu jambela. So ngakho ke yimvelo yethu thina abantu.
Sonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Owake waba ngumphathintambo wezabelo umnumzana Xavier Kasukuwere, yena obotshwe izolo ukhangelelwe kumiswa emthethwandaba namuhla esetheswa amacala enkohlakalo. Abathutshisi bathi umnumzana Kasukuwere wasebenzisa iofisi yakhe ngendlela engekho emthethweni kudaba lokuthengiselwa kukadade wabo kankosikazi Grace Mugabe indawo yokwakhela izindlu. Ubotshwe ekuphendukeni kwakhe izolo evela kwele South Africa lapho aselesikhathi ehlala khona. Umnumzana Kasukuwere ungomunye wababe yisiphathamandla zikahulumente kamnumzana Robert Mugabe ababe kuqembu le-G40 ababe balekile elizweni ekugwenqulweni kukaMugabe libutho nyakenye. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Sikubonile ukubotshwa kwakhe akusonto emangalisayo enxa ngabe umuntu kusolelwa ukuthi angabe lecala lenkohlakalo angabe lenzile ukuthi abotshwe. Kodwa silethemba ukuthi ubotshwe ngokuba kulobufakazi bokuthi wenza inkohlakalo, hayi ngoba engahambisani lohulumende okhona. Ngakho-ke nxa esebotshiwe okudingakalayo ukuthi kuhlonitshwe amalungelo aye enkantolo ngokuphangisayo kwethula ubufakazi athonisiswe engazange wahlukunyezwa kwethula ubufakazi obusegcekeni ekhothi esegcekeni abesegwetshwa ngokuya kobufakazi obukhona nxa bungekho akhululwe. Bese sithemba futhi ukuthi kabotshelwanga ukuthi kazwani lohulumende ukuthi abangabe bengamasela abangabe benza inkohlakalo bazabotshwa noma bengabavumelana lo hulumende okhona noma baphikisana laye.
Isingathi uzimisele yini impela umnangagwa ukulwisana le nkohlakalo?
Asingeke sithi kazinikelanga, angeke futhi sithi uzinikele, kusaqalisa usafika umnumzane umnangagwa. Yebo kambe sibonile uminister lo owayephethe ezamandla kagesi uNdenge ukuthi wabotshwa wagwetshwa ngendlela esemthethweni welizwe lanxa ngabe esaqhubekisele phambili icala lakho ukuthi lihlolisiswe inkantolo ephezulu. Esisiza kubona ukuthi ubukhohlakali bonke lobe sibucabangelayo ukuthi bukhona buyakhangelisiswa ngendlela engaphethe bala, engakhethi muntu, engakhethi political party. Sisafuna ukuthi sikubone ekwenza khona lokhu president eqinisa i-anti-corruption commission, eqinisa amapolisa, eqinisa izinkantolo kumbe imithethwandaba ngendlela efaneleyo. Okwakhathesi usaqalisa, ngeke simtshayele izandla.
I-commission ye-corruption okhuluma ngayo yona iqhuba njani okwamanje?
okwakhathesi sese ayilamandla afika ngapi yebo kamba amandla ilawe owaphiwe ngesisekelo sombuso kodwa amandla wathola ngokuphiwa imali yokuthi usebenze uyithola ngokuphiwa imali yokuthi uqhatha abantu abazabhoda izinhloli abantu abazakhangela ubufakazi obukhona balandelele esingathi thina ama-investigators esingathi thina ngama-evidence leaders abantu abadingakalayo ukuze inkomishini enjengayona leyo isebenze okwakhathesi kayilabo labo bantu isesenama-commissioners wona ngokwawo labaluthwane labo esingathi yi-staff iyadinga ukuthi iqiniswe kakhulu ngabantu abangakhethi uhlangothi hhayi ngama-members ezanu-p f umba we-mbc kumbe ini abantu abalande ukuyakulwa lenkohlakalo phakathi kwelizwe
ugatsha lwezimra ngolunye lwengatsha zikahulumende ezibolileyo mpela nxa sikhuluma ngodaba lwenkohlakalo uhulumende egakunanzeleli lokhu yini kumbe bayabotshwa abantu bezimra kungaphumi emaphephandabeni
lobezakala emahofisini ezimra akukasetshenzwa akungabi lamuntu obotshwayo ngendlela efaneleyo kusamele babotshwe ngoba phela ngangabe ungazange wabopha abantu bezimra benze ukugebenga kutho ukuthi imali yabantu abayayixoxayo ezakhamizi kayisezifinyelele ukubasebenzeleni labo bantu yilo ugatsha lukahulumende olufanele luhlanzeke okwedlula zonke iy'ngatsha zikahulumente okwakhathesi yilo ugatsha olwaziwa ngenkohlakalo lona lamapholisa bona abayibo abafanele balwe lobugwebengu obukhona phakathi kwelizwe ngakho-ke kumele kuyehlolisiswa kuqaliswe phansi amabhuku kukhangelwe yonke into kuyo emabhoda kuyo yonke indawo ukuze luhlanjulule lolo gatsha lukahulumende olwezimra ukuze imali ifinyelele ekusebenzeleni abantu ngendlela efanele basebenzele ngakhona
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwabulawayo.
Yebo 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA-Ndebele.
Intatheli zindaba umnumzana Zenzele Ndebele uthi ulokhu ethola imbiko emethuselayo phambilini kokwethulwa komfanekiso kumabonakude i-documentary emayelana lombhoqazwe wegugurawundi. Le documentary izaphawulwa ngolwesihlanu kobulawayo. UChris Gando Studio 7 uxoxe lo Ndebele mayelana ngalo mfanekiso lokwenzakala phambilini kokwethulwa kwawo.
Amalungiselelo engathi ahamba kahle kakhulu enzananzela ukuthi nxa ukhuluma ngento e-background leyo yinto-ke uhulumende weZimbabwe angafuni ukuthi abantu bekhulume ngayo. So nxa usenza into ze-background kumele ukuzilungisele ukuthi uzatshona ukugijimisana ngamapholisa lapha lapho usethuselwa into zonke ezinjalo. Kodwa-ke okwakathesi amalungiselelo lapha asesezingeni eliphezulu kakhulu. Mhlaka-29 sizabe silontsha-ke i-background documentary le sizama ukukhangela ukuthi kati vele kuze kube le-background khona kwakuhambe njani kuyini omnanga kwakumbe umgabe akusolayo ngesikhathi senezo kanti njalo futhi abakwenza bengaxolisi sekule minyaka eyi-36 babulala abantu kuyini balakathesi balokhu bevikavika nje bengacaci bengafuni ukuthi bexolise kuyini abantu abangakwenza ukwenzela ukuthi ilizwe lezimbabwe liphumelele lihambe phambili ngoba uzathola ukuthi abantu balokhu bezondana abantu balokhu bezondile abantu balimala balahlekelwa zimpahla zabo balahlekelwa izihlobo zabo kulabantu kathesi abangakwaziyo lokuthi lezihlobo zabo zanga. So yizo izinto esifuna ukuthi abantu bangathi bexoxe ngazo zenezo.
Kahle kahle kuyini okwenzakalayo? Sabona ukuthi amapholisa bake bakubiza, kukhona yini okunye okwenzakalayo ongathi wena yikukwethusela?
Agune ngokwenza kala imhla mbe ngake ngikukhulume kathesi ngifuna ngakukhuluma idokumentary yami ingadlula particular kwethusela ukune ngokwenza kala ngithi mina angilandaba lakho lakho nokho ngoba nyakwazi ukuthi vele bazimisele ukuthi idokumentary le ingenzakali so I don't think in the touch skatsami ngikhayela ukuthi benzani mina ifocus yami ukuthi mhla ka 29 idokumentary ibisenziwa so I'll spend most of my time ngikhuluma idokumentary than ukuthi bakhangele lama site shows ngoba bazabona ngani bayenza into
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende ozinxusileyo emkhosini wokuphawula idokumentary yona le?
Guest of honor lapha kuzabe kungu retired justice Selonare onguye uchairperson we National Reconciliation National Peace and Reconciliation Commission ingathi nguye umuntu ozaba yi guest of honor lapha then bazabe khona abantu bamabandla bamachurch atshiyeneyo abe civic society babe khona le lo mphakathi nje wakobulawayo siexpect ukuthi abantu bazagcwala bezobukela idocumentary le kwenzela ukuthi bezwisise kakhulu imbali yabo ngoba isikhathi esinenxa sikhuluma idocumentary amanga amaningi akhulunywayo kulokungazwisisi okunengokuthi abantu ngoba information le isikhathi esiningi abantu abayitholi ifihlakele nabantu abalayo kwesinye isikhathi besaba lokukhuluma so ngibona ngani idocumentary le izanceda ukuthi abantu bezwisise imbali ihistory yeZimbabwe ukuthi kwahamba njani actually umkhosi lo uwenzakela kobulawayo ukuthi nje abantu kwesinye isikhathi basuke bebele confusion nxa usithi i-rainbow becabanga i-rainbow towers kodwa uzananzela ukuthi kuyabe kule ntwasa festival kobulawayo yikho ke lapho esizabe silontshela khona i-documentary ngesikhathi sentwasa festival so umcimbi lo wenzakala kobulawayo then ngokuya kwesikhathi sizawuthatha siwuhambise eHarare.
Lo ngumnumzana Zenzele Ndebele intathele izindaba ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7. Uhulumende uthi ulokho eqinisa imizamo yokwenqabela umkhuhlane wekholera kanye lokuvimba ukumemetheka kwawo. Abazali babantwana abafunda esikolo seGlenview 5 Primary School eHarare ebesivaliwe ngenxa yalomkhuhlane bakhuthazwa ukuthi bebilise amanzi laba anathwa ngabantwana lokunye okunenginengi okuyiyo inkuthazo enikwa wonke umuntu. Isikolo lesi sesivuliwe ngemva kokuthi uhulumende athi abantwana abasekho engozini. Umkhuhlane wekholera usubulele abantu abedlula amachumi amane, wahlasela labanye abanengi njalo uqhamuke kakhulu emalokitshini eHarare lezinye indawo. Ukobulawayo, umunisipala uthi umkhuhlane lo awukahlaseli njalo labo abebesatshelwa ukuthi balawo bahlolisiswa kwatholakala ukuthi kabalawo. Kuleli hlandla sixoxa lomculi olodumo uJays Marabini esichasisela ngedlalade lakhe osanda ukulethula elithi Ntunjambile.
Ngomalezi zintete almost umnyaka ukuthi uzenze. Uzenze ngendlela elobunono obukhulu kakhulu ukuphezulu ngoba
angisebenza nina lutho. Emenye ifuni mani. Emenye ifuni impumelelo.
Sizenze le producer umfana omutsha olama ideas amatsha. Ku music industry napa kobulawayo kuthiwa Octopus abahlabeleli esingathi ngabaculayo basezingeni eliphezulu abanjani ukuthi uDumi Nombola oLindelwe oFarai bade laba yibo abacula angathi khona ngama backing vocals ngesilungu uma lapha esiginceni ukukhuluma umfana kuthiwa nguRodwell Roda engumgumi le manje ngiyodlalela i-album ukuthi lithatha lapha le ndlalati ya mixwa sesiqedi lapha uku recorda ya mixwa ngumuntu oyisukene kulalo ocindezele singathi u record leyo isindebele ya mixwa ke uRamadu uRamadu umculi osidume kakhulu osigroup okuthiwa insingizi uhlale Austria then yasuka lapho seqedile iprocess ke saku last process uthi mastering yayenziwa umlungu okuthiwa khona uAndreas ose se Austria ose Austria. So isizathu sokuthi ngifuna ukwenza music ngendlela proper ngesilungu singathi indlela elungileyo efaneleyo ukuthi umculi akwenze mawu usifike ukuthi khona uya recorder izalathe.
Umphakathi wamukele njani idlalade lakho leli elitsha? Bayalithenga na abantu ngobo njalo bayagcwala kuma shows akho?
Yebo, yebo, yebo. Uyabona idlalade lami leli elitsha elithi Into Njambila balithande kakhulu kakhulu kakhulu. Ngathi ke wonke ama-album esengiwenzile so far this one is the best, ngoba ngendlela abalithenga ngayo abantu, ngendlela ababuya ngayo kulontshe album yami, it was amazing because sabale sold out. Ungathi indawo esasisebenzisa yagcwala kwaze kwaphuphuma. So ngakho kuyanjabulisa kakhulu ukuthi abantu bakubulawayo sebeqalisile ukusupporta abaculi babo ngendlela eyisimanga, ngendlela eyihle kakhulu. So kwanjabulisa ke lokhu. So far sesithengisile ama-CD amaningi kakhulu album le ethi Into Njambila. Ingoma singathi silitshumi. So ngakho ke kule ngoma ezinjalo ngezidiwobuya lapho ke engikhuluma ngesithandani ukuthi mhlawumbe abantu bayaxabana kodwa lo muntu uyamkhumbula lo muntu, ikhona la ku-YouTube. Zonke indawo zezingoma engikhuluma ngazo khona ingoma ethi khona yiyo lingoma. Enandi kakhulu ele dumo wesintu nje owangapha kwelakithi. So zinengi vele ingoma nje ukukhuluma oh my chick, ingoma ezimnandi kakhulu. Sizikhona ingoma ku-online, abantu bakhona ukuthi bazidinge khona bazithole, uzithenge uzizwele lokho engikhuluma ngakho bo-iTunes bo-Amazon kuzizonke lezo ndawo lapho ezithengwa khona esingathi ku-online ngesilungu. So ngakho zikhona futhi kwama-CD lapho esilazo. So sibhizi kathesi silenza ama-videos lapho esiyabe sisenza ingoma ezithize kule kulolu lidlalathi.
Kuyini okwenza ukuthi uqoqe leli dlalathi?
Yebo, yebo, Into Njambila. Ngathi ngikhula mina ubaba wayexoxela kakhulu ngelitshe likaNtu Njambila elisemadojeni. So engixoxela kakhulu kuye kwaku isimanga esasivela kuleli litshe esasenzakala ngaleso sikhathi. Ngoba babethi ilitshe leli bawusithi ma ukholwela ukuthi ma ungena kulo masuphuma uphumule ezibusisi. So wayehlale ngixoxela kithi noma sesihlala ehlala eFlabos ngoba ngomdabuko ukhokho wami wafikela emadojeni then basebesuka sebesiya kogodla womnyama. Engixoxela kakhulu ngaleli litshe tintu jambila kimi wasithi intu jambila kodwa lona injambila. Kumhlabeni sizile emhlabeni ngo-2011 so sangakho ngihlala ngicabanga ngaye so sesithi hayi kahle ngibhale ingoma enzabe ngikhumbula ngayo njalo futhi litshe leli namhlanje ngiphuma layo nje ngihambile ngalibona emadojeni kuyikuthi sizele ukuthi sezividiyo ezaphuma emalangeni lapho esiveza khona leli litshe ngengoma lethu ntujambile. So ngakho-ke yimvelo yethu thina abantu imvelo yethu thina abantu baseZimbabwe ligugu elikhona esaliphiwa uNkulunkulu ngaleli litshe ngoba liyisimanga leli litshe kunzalibona lakuo
ikusasa yakho labanye abaculi ikakhulu kwelamaNdebeleni uyibona njani kule ngxaki na?
Sengile 28 years esenza umculo qalisele emculweni wembube uzofike lo mculo wesigidi. So ngakho-ke ngathi kimina i-experience yami njengomculi ikakhulu ngikhangelele kulolu hlangothi lwakithi. Abaculi sebethuthukile ikakhulu kwelakithi. Abantu abaningi sebesaziwa ngendlela abacula ngayo, ngendlela abenza ngayo umculo, ngendlela abakholelwa kuyo ukuthi umculo ungumsebenzi njengawo wonke umsebenzi ongasetshenzwa ngumuntu. Ngoba ungalalela kathi umculo wemasigandi usezingeni eliphezulu, ulalela umculo werumba usezingeni eliphezulu, ulalela umculo wegospel. Ingxaki emculweni vele ngeke ziphele. Xa umculo uhamba ubona lokhu, ubona lokhu, uhamba ikubona, ukuhlala ikubona, ngoba uma uhlala ubone izehlakalo ezenzakalayo usemculweni ufisa ukuthi ngabe kuthiwa kwenzakala ngendlela ethile. So siyacela-ke, siyakhuthaza ukuthi uhulumende ancedise kakhulu ikakhulu esingathi ngabaculi, ngoba akula muntu ongaphila emhlabeni ngaphandle komculo. Ungaze ukhange lalela amafilimu kulo mculo, kuye emfeni kulo mculo, emtshadweni kulo mculo, ezepolitiki kulo mculo, empini kulo mculo. Kodwa-ke ubuse ukhangele ukuthi uhulumende anakekeli kakhulu, kafaki imali emculweni. So sikhala ukuthi njengoba khathe sesilo minister omutsha, ke sibone ukuthi yena uzakwenzani, uzenzelani abaculi ukuze bathuthuke labo bafane labanye abaculi abanjanga abase-South Africa. Sikhuluma nge-Africa, mhlawumbe abase-Zambia noma emalaya, kumbe mhlawumbe sikhulume la ngabaculi abase-Europe. Ngoba xa ngumculi uvela eZimbabwe ususiye e-Africa, usumelela izwi lakho. Ngakho-ke umculo futhi kuyindlela yokuthi khona uyapromota ukuthi abantu izivakashi zize kulelo lizwe, ngoba bethanda indlela mhlawumbe abacula ngayo, mhlawumbe kube yindlela ukuthi khona banxusa abantu ukuthi bafike eZimbabwe.
Sifigile
Napholizwe umkhosi loDumi Ngongola ku ikhisimusi isimzwile lo habarathi ku basikili velo James Marabini ebesixoxa laye ngedlalade lakhe elithi Ntunjambi uphuma ke enkundleni u James Marabini ngomculo othi Star. James Marabini uthi sithandwa kudlalate lakhe elitsha elithi Ntunjambila. Yena ke usigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhla.